abantu bezano masibhabha amahle hlalani libazi ukuthi sebafunda ukusigambela amanga sebafike esigabeni sokuthi amanga abasethi baliqiniso ngoba kanti okumangalisayo ngomnankaga namhlanje ukuthi ufake icabinet ungene nini nomgabe bamkhiphe nini last year sikhuluma kunjenje ifiwela kakusela ematsheku sezathenga inkulu so angibonti bangomani ayisiyo ndaba yabo sebafunda ukusigambela amanga sekwandlathi kumele silandele amangabo.
Ye bakhuluma njalo ukuthi iMDC ngabantu abanye abafumbathiswa imali ngabantu abentshonalanga. So ke abakhulumayo vele konke bakhulumela amazwi entshonalanga. Ungathi ninqaba phendula kona.
Sifumbathiswa imali ukuthi siyenzani ngemali yankhona. Kabasitshele bona ukuthi imali kaZulu abayitshontshe ekuseni emini lantambama sisidla imvuya ngoluthi asila fuel asila niki ingathi sifumbathiswa ngathi babafumbathiswa umakhuphe ukuthi adilize umhlangano kaZulu manje bebelamanga ngoba kabasawudilizanga ngobabo u-advocate Chamisa wawina ukhethe loba ngumongameli welizwe laseZimbabwe.
Bathi njalo lichitha isikhathi lokhu lisenza imihlangano yenu. So ke bathi kwakathesi ngcono phela ibambane lebandla leZANU-PF lisebenze lani kwezethu lithuthukise ilizwe. Kambe ungathi nikona
le yimhlulo sibili esingakaze sizwa njengantanaba sibambana la masele ukuyantshontsha yini. Asoze sibambane nabo bathi bona banqoba kukhetho kanti kithi sebefunani thina esesikwenza yikuyangena kuZulu ukuyamazisa ukuthi ukhetho lwahamba njani sanqoba njani njalo izanu yantshontsha so bona nxa bezitshela ukuthi babantshontshe ukhetho lwantshontsheka yini asambeni kuyantshontsha i-economy sibona bazayintshontsha yini umbazathumile amasosha bayedubula amaprayizi ema-supermarket.
Ye, baphinda futhi bekhulume ukuthi phela kulezi jezo zenoto bayacabanga ukuthi vele iMDC yiyo phela ezibambe esidukwini ngakho kumele lilwise ukuthi zigijwe kwezethu ilizwe leZimbabwe lithuthuke kambe lizakwenza khonokho.
Izijezo zenoto izidera yabakhona ngesizathu sokwephula ilungelo likaZulu kathesi umphakathi umhlaba wonke ujikelele ukhanyele badubele abantu babulala abantu yiyo indaba eyenza ukuthi izijezo zenqodo zibe khona esithi ngama-sanctions njalo ama-sanctions ona lawa awalani labantwana baseZimbabwe ngoba lokhu esithola ukuthiwa i-humanitarian aid yompuphu labo kokungayela abayivele ku-u s izijeziso zomnothelezi abakhuluma ngazo ngezokuthi kabasoze banelise ukuthi bahambe e-Europe baye kudla imali abayintshontshe kuleli lizwe okuthiwa ngama-travel bans abangeni e-UK abangeni e-US anyway e-Europe kabangeni ngokuthi bayephula ulungelo loluntu kathesi bamthengisile umhlaba wonke ngokubulala abantu abayisikisi bedutshulwa ngamasosha umphakathi ukhanyele.
So vele alizimiselanga ukuthi lisebenze sebenzelane lezano nje ngenye indlela.
Aso hayi eso sezenze mina sawina phela ubakuthamisa wina nge 2.6 million votes. Kanti yena umnankaga wawina ngamavoti amangaki. Thina sawina kukhetho. So sesiyatshela uZulu ukuthi hayi ukhetho sawina. Ukwenzela ukuthi singene sibuse leli lizwe uZulu ngeke zakutshela ukuthi senzeni.